Kudala lomkhuhlane wawuvame ukuhlasela abesifazane asebeleminyaka edlula engamachumi amahlanu i-50 lapho sebeqedile inzalo, kodwa eminyakeni edluleyo lomkhuhlane usubonakala kubomama abasesebatsha. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuba abantu bahlale bezihlola, ikakhulu nxa kulembali yokuba omunye emulini eke wabalayo. Bakhuthaza njalo ukuba abantu bengaze besabela khatshana ukuya esibhedlela lapho benanzilela ukungamanga kuhle emzimbeni wabo, ngoba imvukuzane iselapheka nxa itholakale masinya. Udokotela Rogers Shoshore Magigo ukhuluma ngemvukuzane yebele.
Imvukuzane ekhathaza bonke omama labo baba, kodwa sinanzelela ukuthi iyande kakhulu ukuthi ikhathaze omama ukwedlula obaba. Usengozini eningi ukuthi ube le-breast cancer nxa ukuthi ngekhaya kumbe ngumama kumbe ngugogo uke waba le-breast cancer. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi umuntu ongumama ahlale ezihlola inyanga lenyanga amabelu, ekhangela ukuthi akala yini amabhundu amilayo.
Unkosikazi Sijabulisiwe Ndlovu ongumongikazi uchaza imbangela yemvukuzane yebele.
Okudala imvukuzane yebele lokhu akwaziwa ukuthi kuyini kaningi. Kulezinye nje izinto ezicatshangela ukuthi singabe lazo zisenza ukuthi le imvukuzane yebele ibe khona. Izinto ezinjengalezi ukuthi uyafaka ifoni yebeleni, uyasebenzisa izinto ezinjengabo microwave engingathi zilalokhu ukuthi radioactive waves, lakho kungaba lakho ukuthi kudale imvukuzane. Kumbe abantu abafaka imali ebeleni, ama chemicals angena lapho ngaba khona ukudala imvukuzane.
Uqhubekela phambili umongikazi Sijabulisiwe Ndlovu ekhuluma ngendlela zokuyelapha.
Nxa kuyiqhubu ukwelatshwa kwalo, bayalikhupha lona iqhubu ngokwalo ebeleni, ibele lisale. Kodwa nxa kuyukuthi imvukuzane etholakele ekuhloleni ukuthi imvukuzane ebulalayo abayithi malignant cancer, lelo bele kumele lisuswe. Ngemva kokususwa kwalelo bele lokususwa kwezinyama eziseduzane, bamele banikwe abakuthiwa khona yi-chemotherapy, kumbe njalo batshiswe ngomtshina ukwenza ukuthi kufe. Isikhathi esiningi abantu bayethuka bangezwa ukuthi sebele cancer, ngoba ingabanjwa isimemetheke kakhulu akuselula ukwelapha. Sokuyikulindela nje ukuthi umuntu limnike ukuthundubeza ubuhlungu. Yikho sikhuthaza ukuthi omama, obaba kabahlole.
Unkosikazi Phamitsa Ayithaka, umhlali wakoBulawayo, upha ubufakazi bakhe bokwelatshwa imvukuzane yebele.
Ngagula umkhuhlane we-breast cancer in 2017. Ngayenza i-chemotherapy ngesikhathi esifaneleyo. Basebengitshela ukuthi hayi, iphathi yangkhona isibohlile, so kumele bayisika i-right breast yami. So bathi sebeyenze njalo, ngayenzwa i-operation in February 2018. Ndingabuyela futhi ngayenzwa i-chemotherapy, hayi ngabona sengisilile, kwaba right konke. Okwakhathesi ngiyabe ngihamba ngisiyabona udokotela.
Umfumfu yinyanga lapho umhlaba wonke jikelele okhankasela ukuba abantu balimukiswe kumvukuzane yebele. UZulu ulakho ukuthi ayehlolwa kungela mbadalo ezibhedlela ekhangelwa imvukuzane ngenyanga le. Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo esibhedlela kusesemasinya, ngoba imvukuzane iselapheka nxa umuntu ephange wayabona odokotela. Njalo uZulu ukhuthazwa ukuthi ahlale ezihlola njalo nje ukuba kungabe kuleqhubu ebeleni, lokhu kugoqela labo baba, ngoba labo belakho ukuthi bebanjwe imvukuzane le. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo. Ngingubathabile Masuku.